sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulezi gebengu ezihlasele egalajini elithengisa amafutha ezimota ekhwekhweza tshontsha imali edlula ingxenye yesigidi samadola emelika i-$500,000. Aba masonto bathi abesilisa kumele bachiyane lokuhlukuluza omama okuyinkuthazo eza ngesikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence. Kumidlalo ye FIFA World Cup, iqembu leSenegal selingenile kusigaba esilandelayo somncintiswano lo ngemva kokunqoba ele Ecuador. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulezi gebengu ebezihlome ngompopo ohlobo lwe-AK-47 kanye le-pistol ezihlasele kwelinye igalaji elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe kuthange zatshontsha imali ephezu kwengxenye yesigidi samadola emelika i-$582,000 kanye lenkulungwane zamaranda kwele South Africa ezingamachumi phose ayisithupha R58,430. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi izigebengu lezi bezilichumi lambili 12. Uthi zifike kuleli galaji zabopha onogada ababili ngentambo zesicathulo zathatha imali zanyamalala. Unyathi uthi abangabalolwazi ngezigebengu lezi kumele bayebikela amapolisa kungaba kuyiphi inkamba.
Direct from Washington, the voice of America.
Inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamasipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafulethi amathathu. Ikansili ithi izindlu lezi ezivalisa eziseTrajan, Parkhurst, leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kepha abahlali laba bathi ikansili ayikwazi ukubadudula nje mahlayana ngoba abanye babo sebeleminyaka engamashumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi kanti njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikansili kumele ibabekezelele. Ugeina Gumede Saidi wa Studio 7 uxoxele siphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzwisise ukuthi i-council, iBulawayo City Council, ilama properties ayo agoqela amafamu lezindlu. Khonokho yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonokho ukuthi i-city council kayisebenzise ama-properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobho. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni ye-city council njalo i-city council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi i-city council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini ye-city council kumele abhadale. Nxa i-city council sibona ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa-ke i-city council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke kuleyo kundawo
abantu laba abasuswa ikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakobulawayo bavela bahlala njani khona
uze kufike kulolu daba ikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ikhansilini khonoko kuzafica ukuthi abantu bonilawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili sasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi khansili ayiwo nje athe gqaqa edorobheni laphana kodwa ngenxa yokuthi abantu bacorrupt uzafica ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlayela maybe masebhabha khonale wasechiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibenefit izisebenzi zekhansili yikho ke sesilapha esikhona namhlanje khonoko ke kubangelwa yinko hlakalo yikho kungasebenzi kuhle kwezisebenzi zecouncil ukuthi umuntu uyasubletha indlu kadumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenze kuyafana lokuthi nxa umuntu umsebenze epolice kuzikhona vele izindlu zamapolice nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi kodwa ke nxa sokungena ukuganga uzafica ukuthi ucina kufike khona apha lapho kukhona ngathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isiphosibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi secouncil esingayisiso mnikazi wenu usatshela lo umuntu into engayisiyo ikubona ngathi abantu sebephakathi kobuhlungu obungaka ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokudlokudlokudlo kono khona ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zecouncil boni labana abaphezulu ecouncilini kabayekele uyamacala wona la enkohlakalo lokukhwabanisa ngoba yiko sokusenza ukuthi izakhamizone ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona kwaye kuvunyelweni kuqalisa ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho ekuvumelana nalo umuntu avumelana naye so ke sihlala sikuveza khona ukuthi zinhlangano yeBulawayo Progressive Residents Association iBulawayo City Council ila ma properties amaningi angayenzi note kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegolo obukhona sicina sifike kusona lesisimo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufaka lama business ona lawo fika ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi ye business eqeda lapho yena ayifaka omunye umuntu amcharge inkalakatha yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena semsubletile lo semrentisile property engasiyo yakhe
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kasenelisanga ukukhuluma lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni kanye lesikhulumeli sekhansili Abesilisa balomlando wokuvikela omama lamantombazana athi ukuba dlwengula lokubahlukuluza. Lo ngumbiko ovela kwabamasonto ngalesisikhathi somkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini owe 16 days of activism against gender-based violence. Sixoxele umfundisi uSeni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badala uNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikele. Umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukuluzi. Umlando wabobaba yikuvikela. Ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu kuyamele nje ube umuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo kumbe yilabo abantu esihlala nabo umakhelwane silo mlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo ngakho le ndlela esiyake siba nobudlelwane nabomama kumbe nabodadewethu kumele kube yibudlelwane bokuthi nxa ecabanga umuntu ongamvikela phakathi kwengozi acabange phinde.
Njengabafundisi, udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni?
Into eqakathekileyo ukufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abejelana layo lo mama uyabe engananzeleli. Ukuthi lwana omunye uyabe seyenze ezinye izinto ezidlulisa amalawulo kube sokusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulo omunye ayabe elokudlelwane layo ngakho baba bafundiswe emabandleni ukuvikela njengoba ngingakhuluma omama lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kithi abantu ababe ngabafundisi osithi abancane kumbe ngathi abantu besifazane abancane kithi kumele sibaphathe njengabodadewethu nalaba abadala sibathathe njengabomama bethu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo kuba lokuhloniphana, kuba lendlela eyazihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke, kungabe lomunye ezabe esebona ngani kumbe ezwe ngani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelichumi abadlwenguliweyo labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi ngokubona kwenu, ngumuntu yabe eqondile engqondweni elengqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Ibenjalo inzima kakhulu lathi sakubona khonokho. Kuyehlula lokuthi abantu bangaqalisa ngayo, kodwa nje basekuyizinto ezenzakeleyo kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi ababe-affected. Okunye into esenzakala kathesi, abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo kulenjini, ikanti njalo abanye baye besenza ukuganga ngenxa yokuthi engcono umuntu eyenyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi hawu ungayenza into enje uzathola lokhu lalokhuyana. Khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube indlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasakwananga esenza into enjalo, esengeneyo kuba yinyamazwana.
Umfundisi uSeni Spanda isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umanyano weSADC namuhla uzaqhuba umhlangano wokucubungula okuhluphayo emazweni aseZansi e-Afrika okugoqela udaba lwamalwecatsha aseMozambique, indlala kanye lokuguquka komkhathi i-climate change. Umhlangano lo uza kwenzelwa edolobheni leVindok kweleNamibia. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, nguye ozakhokhela iqula leZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ucubungula ezombusazwe, umnumzana Thande Kozintimkandla ngalolu daba.
Eqinisweni imihlangano enje njengeminye eyahamba ngaphambili edlulayo, kulutshwani thina abanye sikubona kuphuma kuleyo ndawo, ngobana kukhulunywa ukusa kwamalanga kodwa izinqumo zakhona kazibonakali. Isikhangele lona udaba lolu oluthiwa ngolwamalwa icatsha eMozambique, sebekhulume kwesikhathi eside singaboniki ukuthi kuya ngapha kwinto kwakhona. Yebo, ngabe khona amazwe athumela amabutho kuyancedisela eMozambique ukubhula lowo mlilo owawukhona kumbe okhona elizweni labo, kodwa kubuye kuthuliseke ukuthi zwi, ungabusazi ukuthi okuyinto lokhu kuyaphumelela yini kumbe kukhona okufihlwayo. Nxa kusehlula phela lako bathula, lina licabanga ukuthi ingxenye kukhona okuhambayo kathi kakulalutho. Kangiboni ke mina ukuthi kuyaphuma into enjani isinqumo esiya ngaphi ngendaba yeMozambique, ngoba angikholwa ukuthi wona abakhokheli bamazwe naleSADC abanye inhliziyo zabo zikukho khona lokho. Kuningi okubahluphayo emazweni abo. Bazachitha isikhathi besiya khona le bechiya amazwe abo ebulawa yindlala, bechiya amazwe abo ebulawa yiuswelakala kwemisebenzi. NjengeZimbabwe kulensuka sikhuluma ugesi kakho katholakali, mhlawumbe kukhona abanye abangelandaba lakho kangako, sibegcwalisa nje umthetho ukuthi kuthiwe baye emhlanganweni. Njengalaba abakithi abathanda ukuhamba ngathi ngoVasco da Gama, kodwa bangcono Vasco da Gama babona okunye abakubonayo, laba bayahamba ekamabuyazi. Kangiboni ukuthi kuyaphuma.
Enye injongo yalomhlangano ngeyokuthi kungasetshenziswa izibhamu mahlayana, ukubhahile yini kwele Afrika ikakhulu kwele Zimbabwe?
Kokuqala, kulezi bhamu ezisemthethweni ezisetshenziswa ngamapholisa lamabutho emazweni achiyeneyo, sengisijwela khonapha eZimbabwe, izibhamu lezo yizo zokuvikela, lezi engikhuluma ngazo ayisizo zokuvukela ilizwe izibhamu ezisetshenziswa lebantwini abangelazikhali. EZimbabwe sibonile ngo-August 2018 abantu badutshulwa, sabona bedutshulwa futhi ngomnyaka olandelayo. Kukaningi sisizwa kuthiwa abantu badutshulwe, bedutshulwa ngamasosha lamapholisa. Siyakwazi ukuthi kwaze kwabuya lalwana ongumongameli we-South Africa ezokhangela ngokudutshulwa kwabantu okwenziwayo. Izibhamu zisetshenziswa ngendlela engayisiyo, esengitsho lakhona abeZimbabwe. Okwesibili, kulezi bhamu lezi ezisetshenziswa ekugqekezeni lebuseleni, abaningi balabo ababanjwa belokuganga ngezibhamu ngamapholisa, ngamasosha, ngabacuphi bakahulumende. Ye kutsho ukuthi kuyavuza esakeni lezibhamu lapha, kumbe labantu laba kabatholi indlela yokuhola imali ebagcinayo, babe sebekhumbula ukuba babe yizigangi baphangele babe ngamasela ngezibhamu zona lezo. Kungakhulunywa kodwa vele abantu nxa bengathakazeleli ukuphila kwabo, abanye bazama indlela eziningi zokuziphilisa, sengitsho le ndlela zokusebenzisa izibhamu.
Umnumzana Thande Kozintimkandla uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi iyehluleka ukuqhuba kuhle ukhetho. Kodwa ithi lokho kubangelwa ukuthi kayitholi imali eneleyo kuhulumende. I-Chronicle ithi uphenyo lwamapholisa asezansi emandebeleni luveza ukuthi esikhathini esiningi abesifazana badlwengulwa izihlobo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ku-Studio 7, ku-Studio 7 ngabe linjani? Hayi bengithi ngikhulumela lo ndoda othina naye na usola abantu bomthwakazi. Uthi usola abantu bomthwakazi. Uthi njalo bese sithi nana khona yena akalahlangotho olusapotayo. Nxa esitsho njalo abasekhuluma esapota i-CC ukuthi nana khona umuntu phela ongalahlangothi kakhethi kwandla, wonke amabandla uyasapota, uyalandela lokho akutshoyo. Manje uyasichazela ukuthi we-CCC unga engacatshi njalo umthwakazi. Umthwakazi ufuna ilungelo lamaNdebele njengoba vele abantu besishoneni kabafuni iNdebele, abafuni iNdebele libele esikhundleni, abafuni ukubusa iNdebele libe ngupresident. Bayehlula kunkomo, unkomo wadubekela leli lizwe, wabakhulula, wabakhulula embusweni wamakhiwa, kodwa bamkhafula, bamkhafula. Ayisikuthi uMgabe wayesenza yedwa ebulala amaNdebele, wayechova yibo amasapota zakhe, wayechova yibo amasapota zakhe behlangene bonke besina lokuthi waye amaNdebele elandela unkomo owesiNdebeleni. Yikho hayi ubaba engathi nana khonana imthwakazi urongo kwathinithin, hayi ayehlukane lo mthwakazi yena kazisapotele i-CCC yakhe. Ngabe ngiyabonga yimi uGinitoli umpofu engikhonapha elipane east njengoba la esithuliselipane.
Studio 7 labo bantu bonke labalaleli ba yimi wezimbangazo uMikhail Gorbachev. Ngilisizwe ngojaha lo abamsithiye entolongweni uJob Sikhala. UJob Sikhala lo sithole abanye bonke abangu-14 sebenyathini. Yikho ngibisele muva ngesikhathi izaphi yobulawa abamalungu ezaphi yobulawa mahlayana, la malungu ezipra ebulawa mahlayana lincitiswa yi-Britain e-America ubulala yabantu bezani PF kakhela ngoemason nangaka lochuwenga Costantino nalo moyo uperisishile usithi nisekera mayi bekhona la emthethandabeni omuyi udumiso dabenga lolukhathi masuku batholakala bengelacala kodwa ngenxa yokuthi izanu PF bathumile umnankakhe bete bajoyine izanu PF ukuze bakhulule yikho namhlanje sokubona kusenzakala ku-TCC. Mina ngisapoti TCC, ngililunga lezapho. Ngikhuluma nje lokhu uJobusikhala bayagcina bemfakile ephoyizeni bembulala njengalokho bakwenza uLukati Masuku. Omunye wabo kungafa uJobusikhala, kungafa uSithole esibemkhiphile ite efela ngaphandle engafile phakathi.
Studio Studio 7 salibanani linjani ngapho basakaze nisilethela indaba ezilohlonze, indaba ezileqiniso, indaba ezimqoka. Siyabonga kakhulu kuleyo ndaba. Ya mina udaba lwami lulapha basakazi. Ya mina ngiconcerned ngendaba ye-MRP. Ngaso sonke isikhathi uyabezwa begxeka i-TCC, begxeka uShamisa. Mina angazi kusuka kanjani ukuthi abantu bethi bona beyi-opposition bese belwisa enye i-opposition. UShamisa is not in power, i-TCC is not in power, i-TCC akulona ibandla elibusayo. Kazi uyabuya i-opposa ukuthi yake yayehlulekani kuphi. Mina ngicabanga ukuthi la madoda kwamele eqoqeke. Kwamele eqoqeke mabe lo mzabalazi wawo, benze umzabalazi wawo beqondise kubabusi. Ma becabanga ukuthi labo babusi ababusi kahle behlukane namanye amabandla aphikisayo. Hayino, siyabonga
Studio 7. Hayi, sijabulela lina kuphela ngomsebenzi elisiphathele wona. Siyazi ukuthi loba sizivika izindaba zethu ziyafika kubantu banesifisa khona bayezwe endlebeni zabo esikufunayo esikusolayo. Abayezwa ukuthi umphakathi uthini. Into nje ngisendabeni kaJobusikhala. Indaba kaJobusikhala liyayifelayo ezimbabwe, iqiniso uyalifela sibili. Okwamanje iJobusikhala kunzisa ubuhlungu ngendlela apalitshwa ngayo esejele engelacala ngokufa kwa-mob lessing ukuthi wayengakufuni ekhuluma ngakho. Yikho kubonakala ukuthi izanu isikhangelele kakhulu kwesaba uJobusikhala ngendaba abayenzayo ukulala uMob Blessing. Bale bucabanga ngembi okuthi uzabe ukhuluma besithi bacabanga ukuthi uzaqhubeka futhi njalo. Angazakekele ukuqhubeka elwela ilungelo lakhe. Umuntu lo ulwela ilungelo lakhe okuyikho ukuthi sathatha uzibuse. So kumele into yonke siyisolayo lesingayifundiyo siyibeke egcekeni.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane abahlaselwe indlala kwele Somalia sebedinga ubuphepheli kwele Kenya. Umsakazo omunye uthi njalo ibandla elibusayo kwele Namibia selikhethe owesifazana ukuthi abe ngumsekeli kamongameli. Lokho kumfaka esimeni sokuthatha isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2024. Lapho kuzachiya khona umongameli Hage Geingob isikhundla.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. lalela umsakazo we VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abase Doha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Kwezemidlalo, iSenegal ibe liqembu laseAfrika lakuqala eselidlulele kusigaba esilandelayo semidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Ecuador ngethuka 1. Amanye amaqembu asefinyelele kulesi sigaba abalisa iFrance, Brazil, Portugal, Netherlands, USA kanye leEngland. Umbuzo omkhulu ngothi amanye amaqembu eAfrika afana leGhana leMorocco angenelisa na ukulandela umzekeliso weSenegal. Namhlanje iTunisia idlala leFrance, Denmark izanqikilana leAustralia, Argentina izadlala lePoland, kuthi iSaudi Arabia idibane leMexico. Sixoxele ntatheli izindaba ezemidlalo uJavet Nqwele Dube.
Hayi, iSenegal isenzele kuhle kakhulu njengeteam yeAfrika. Isijabulisile kakhulu lathi ike yasithokozisa sibe lethemba ukuthi hayi ngendlela abadlale ngayo izaya phambili. Ngoba besingacabangeli ukuthi ngatshaye Ecuador ngendlela ayitshaye ngayo. Sibonile nje even ama-statistics abesisho ukuthi Ecuador yona itshaye 9 shots kodwa yabe le 4 on target. ISenegal yatshaya 14 shots kodwa yaba le 3 on targets. Inhlanhla yokuthi ezingu-3 zingenile zonezi. Sikuthakazelelayo ukuthi hayi bakwanisile ukuhlohla. Bakwanisa ukuwina. Hayi ngendlela abadlale ngayo mina mbona hayi bazahamba phambili. Bazaqhubeka. I think bangafika la ku-semi-final. Ngithakazelela ukuthi ucoach wabo usisi. Sekulesikhathi eside belayo. And ucoach wabo lo hayi ngiyathemba usefundile okuningi. Usewine labo i-Africa Cup of Nations. Useke uhamba labo njalo World Cup. Ukumgcina kwabo hayi kusebenzile. Ngoba hayi mbona sesiya phambili. Ama-tactics layo usefundile. Usekwazi ukuthi when you get to those stages, how do you deal with those issues? Ngithabe kakhulu, ngiyathemba la ma-Afrika amaningi athabe kakhulu ukuthi iSenegal iwinile and izaqhubekela phambili, ithemba likhona.
Phakathi kwamanye amaqembu ase-Afrika la likhona yini obona lidlulela phambili njengeSenegal?
Angilethemba ukuthi Morocco la izasenzela okuhle kusiya phambili. Indlela abadlala ngayo laphana leBelgium beyichaya besingakhangelelanga kodwa bakwanisile ukuthi basitshengise ukuthi hayi lathi siyakwanisa asifikanga nje ngokulahleka lapha hayi sifike ngoba silalile basitshengisele ukuthi hayi into le bangayenza kuhle. IGhana layo ichayile yakhumbula nje sikhuluma ilanga leliyana ngisithi hayi iCameroon leGhana bangasenzela kuhle. Endi kusuke kwaba njalo eCameroon kusuke yabanjwa kodwa 3-3 iGhana la yakwanisa ukuthi inqobe endi ngendlela abanqobe ngayo hayi kulethemba lapho ukuthi yahamba laphambili mina ngiyayithemba indlela abadlale ngayo hayi I think they will go further.
Yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup?
Ayithe iqala iWorld Cup nje mina bengikhangelele iBrazil leFrance. Bekukhanya ngani amaqembu ahambela phambili. And ngendlela abadlale ngayo amagame abo okuqala awesibili. Hayi, abazange bangidisappointe, bangitshengisile ukuthi hayi, kungaba yibo abahambelayo, abahambela phambili abangayithatha le nkezo. iBrazil leFrance, hayi, mina mbona ngani yona lawo amaqembu ayithu. Elinye labo lizayithatha inkezo leyo.
UJafet Nqwele Dube yintatheli izindaba yezemidlalo. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa. Olivalelisayo Montunga Milinkomo. Kololokwana wamatukandu.